indaba le yokuthi uhulumende especially izama singathi izama kufiyefa ngokwayo ibhizi xotshana labantu labo esingathi ngama-activist isiqiniseko sibili ngento engekho into engabambekiyo itshengisa ukungahlaliseki kakhulu kwebandla leZANU-PF. Indaba enkulu kusibili kuZANU-PF ungayikhangela iZANU ayingani kayiyesabi i-opposition, ayilwiswa kakhulu i-opposition. Ukulwa kwayo kungaphakathi kuZANU-PF bona ngowabo. Uthole ukuthi ngesiqiniso kumongameli ngabe sesaba abantu abaphakathi kuZANU-PF ukudlula abantu abangaphandle kweZANU-PF. So laba abantu abagijinyiswa kangaka singathi bangama-victims ingxabano ezikhona phakathi kweZANU-PF ekuzameni ukuthi iba isale iphethe umbuso ikakhulu iprotector umbuso kamongameli uMnangagwa.
Ngokubona kwakho ubona ungani kungakwenzakalani, likhona yini ixuku lebandla leZANU-PF elibangela lokhu njengalokhu esikuzwayo ukubana kungaba kule xuku elibangela lokhu, kumbe yilo ibandla lonke eleZANU-PF elifuna kwenzakale khona lokhu kwenzakalayo?
Mina ngokubona kwami sibili kwamagcini indaba le esiyikhangeleyo iphethe kakhulu ukuthi iZANU-PF ilama-factions. Singakukhangela ekuqaliseni kokukhitshwa kukaMgaki okuvelise ukubangiswana i-G40 lela cost lani. Kuthe kubuya ngapha ekuze faka ukuze ngena kukamongameli uMnangagwa, abazange bazinike isikhathi abantu bezana ukuthi behlale phansi becabangisise bekhethe kuhle ukuthi ozangenela umgabe ngubani. Kwasetshenziswa yena liyani i-factionalism eyayikhona kuqala ukuthi umongameli uMnangagwa athathe over njengoba wayevele nguye wafakwe ku-faction liyani engalo. So into leyo kayipheli lula e-factionalism, ilokhu ibaphethe kuZANU-PF. So i-factionalism yabo isiphumela phandle, sizelwisana labantu abangelani lezinto ezikudini kuZANU-PF. Lama-systems wonke angaphandle kweZANU-PF sebedinga ukuthi lela i-faction ifuna ukuthi izibonise ukuthi yena yiyela amandla kule yini. So indaba yabo le inzima, abantu abangaphandle kweZANU la bafela amafufu ngento abangayaziyo. Indaba iphakathi kubandla leZANU-PF izadubuka maduzane nje njengoba sizwile ukuthi kulabanye akade beplan ukuthi kulabanye akade bephathekile ekulungiseleleni i-demonstration kamhlaka-31. So ikhona ngaphakathi into yangkhona izathi zidubuka sezayibamba.
Siyabona njalo ukubana abezomthetho ikakhulu amagqwetha angani lawo asethwele nzima, asehlaselwa njalo ayethuselwa, ikakhulu sikhangele labo abamela abantu abafana labo Hope Wells Ngcono. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakala kulabo abezomthetho?
Akulahlazo elikhulu uhulumende angazifaka kulo njengehlazo lokutholakala uhulumende selwisana lama-journalist, uhulumende selwisana lama-lawyer. Abantu asibazi be-neutral and futhi kukhangele lento abazibotshelwayo, akukho okungathi kukhona okukhulu abakwenzileyo against uhulumende. Ngo-journalist abeke indaba ye-corruption njengoba injalo sabayazi sonke sayibamba, yaphuma sibili ukuthi yinto ekhona ekade singayiboni pho-ke bawoneni. So kulihlazo kakhulu ukuthi uhulumende azehlise kakhulu kangako esiyalwisana lama-lawyer lama-journalist. Bona izitha zabo eziyizo eziphakathi ezibaxegayo kupolitiki zabo bezazi zihamba scot free zingayizwa lutho. Abalungisa iindaba zabo ngepolitiki ezikupolitiki yabo, behlukane labo lama-lawyer, behlukane labodokotela, behlukane lama-nurse, behlukane lama-journalist, beyilungisa indaba yabo phakathi nge-politics within iZANU-PF.